ugatsha lukahulumende obona wezokuthuthukisa amabhizinisi oleBotswana Investment and Trade Center iBITC futhi kula mathuba amahle kumankampani yeBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. IBITC ithi ihlonipha umbukiso we-ZITF ngoba nyakenye kuphela wahuga amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alithumi lasithupha. Isikhulumi se-BITC uNkosazana Kutlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni we-ZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizinisi akwamanye amazwe. Umwahi uthi BITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana uhlangothi ezitshiyeneyo eZimbabwe okugoqela ukuphekwa kwempahla, i-manufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla eyenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe uMnumzana Stanley Ncube eseHavron uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana yisengiselo ukuthi i-ZITF ilokhu lesithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele eBotswana esiya ku-ZITF kobulawayo ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi amanye amazwe lokhu ehlonipha umbikiso we-ZITF. Njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle, amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
IBITC ithi ukuvukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwano kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. Ngumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.